senda ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chonjani mthwaka zomuhle olumukela ku Studio 7 ngolesine mhlaka 14 kuLwezi 2019 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
$2 billion for the higher and tertiary education ministry. I think it's now higher and tertiary education, I think innovation and science and technology development for their various programs. $2.2 billion.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget yomnyaka ozayo engena ku $63.6 billion.
Ama salaries yethu kasa kwani ukuthi tina sithenge ema groceries esiwafunayo ukuhambisa abantwana bethu ema schools ukugibela ama lifts sisiye emsebenzini and big ukuthenga ukudla.
Abongi abasebenza ezibhedlela lemakliniki kamasipala weHarare bemba phansi besithi kababuyele emsebenzini umqashi aze abaholise imali abayifunayo. Ngosuku lwanamhlanje eminyakeni emibili edluleyo kulapho ibutho elangena khona eHarare lahluthuna umsakazo weZBC njalo lamemezela ukuthi selidilize uhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezimali umnumzana Mthuli Ncube wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget yomnyaka ozayo namuhla engena ku $63.6 billion. Ugatsha lwemfundo yaphansi leyaphezulu yilo oluthole imali ephezulu engange $8.5 billion. Ugatsha lwezempilakahle lona luthole i $6.5 billion. Kodwa siza phenduka kulolo daba silethulele lona ngokugcweleyo. Siya kudaba olulandelayo. Abongi abasebenza ezibhedlela lemakliniki kamasipala weHarare bemba phansi besithi kababuyele emsebenzini andubana umqatshi abaholise imali ehambelana lesi sindo sedola leMelika emkambo wamabhanga ngoba bengenelisi ukuya emsebenzini ngeholo abalitholayo. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lokho kuphuma emhlanganweni wenkokheli yenhlanganiso yabongi babomunicipala emadolobheni lemaphandleni eZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union lentathela izindaba eMeet Center eHarare. Unobhala jikelele wenhlanganiso le umnumzana Thaddeus Chisango ulandisa ngezikhalazo zabo.
Ama salaries yethu kasa kwani ukuthi tina sithenge ema groceries esiwafunayo ukuhambisa abantwana bethu ema schools ukugibela ama lifts sisiye emsebenzini and back ukuthenga ukudla sisiye emsebenzini konke lokhu akusakwaniseki.
Uqhubeke uChisango ethi lesi simo sibeka impila kahle yezakhamizi zonke zedolobheni leHarare engozini.
Kusibonisa ukuthi sokule problem enkulu kakhulu lapha eZimbabwe ngendaba se-health. Abantu bazadweka kakhulu kabasatholi uluncedo abafunayo ezibhedlela.
Omunye wabongi beHarare unkosikazi Yeukai Nyamunga ongu-registered nurse ehlangothini lwababelethisayo uthi isimo abakiso sibaphatha nzima sebesehluleka lokusa abantu ababo esibhedlela lapho bethe bagula kumbe behlelwa ingozi.
Most of these charges they are charged in RTGS dollars. But the truth behind
Nxa imali ezihlawuliswayo zingezihlawuliswa ngemali yakuleli, iqiniso yikuba lokho kwenziwa kukhanyelwa isisindo semali yakwele Melika. Kungakho sisithi iholo lethu alisatsho lutho. Kubuhlungu ukuba uthi wena ungumongi owafundelwa umsebenzi. Ngathatha isikhathi lami ukuyafundela umsebenzi. Sengisehluleka ukunakekela imuli yami. Sehluleka khona ukuthi ngibatholise usizo kwezempilakahle lapho bethe begula. Kubuhlungu kakhulu.
Let alone fend for my family's health needs. So it's quite worrying.
Ukungayi emsebenzini kwabakuhlangothi lwezempilakahle kumasipala weHarare kwenzakala ngemva kokukhalala umsebenzi okwenyanga ezedlula ezimbili kwabodokotela abasanda kuphutsha izifundo abasebenzela izibhedlela zikahulumende bekhala ngodubo lunye lweholo elingaseneli ukuhlawulela indleko yokuya emsebenzini. Abongi laba asebelensuku ezilitshumi beqale ukungayi emsebenzini bathi akekho othe wazama ukukhulumisana labo ngaphandle komqondisi ohlangothi lwezempilakahle uDr. Prosper Chonzi abathi uke waveza ukukhathazeka kodwa kwaphelela emlonyeni kungela lutho olubhalelanwe phansi. Umeya weHarare uMnumzana Herbert Gomba uthi lanxa kulilungelo lezisebenzi zonke ukutshengisela ukukhonona kwazo kuqakathekile ukuthi kukhulunyisanwe lezisebenzi zonke zikamanisipala hatshi ngohlangothi. Kodwa abongibona bathe utshiwo nguGomba yikubeyisa ngoba abakhala ngakho kungabe kwehlukile lezinye inhlangothi zikamanisipala. Kumele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 1360, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Silethuleleke udaba lwethu oluhamba phambili, udaba lwe-budget yomnyaka ozayo ethulwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube edalele ePhalamende namuhla. I-budget le ingena ku 63.6 billion Zimbabwean dollars. Ugatsha lwezemfundo yaphansi leyaphezulu i-primary and secondary education yilo oluthole imali enengi i-$8.5 billion. Lulandelwa ngolwezempilakahle oluthole i-$6.5 billion. Kubika uGibson Bebe.
Uluhlu lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwemali kahulumende i-budget ka-2020 ibikhangelwe ngabaningi yethule namhlanje edayela ePhalamende uMnumzana Mthuli Ncube. Uncube wazise ukuba ugatsha lwezemfundo luqakathekile kakhulu ekuvuseleleni isimo somnotho elizweni, yikho becabange ukulupha amabhiliyoni edlula athoba minimbili amadola i-$8.4 billion.
$2 billion for the higher and tertiary education ministry.
Kwezemfundo sizabona ukuthi wonke umntwana uyafunda ngoba uhulumende ufuna wonke umuntu afunde. Ngizakupha imali efika $8.5 billion kugatsha lwezemfundo yaphansi, ngiphe $2.2 billion kugatsha kwezemfundo yaphezulu.
Ngesikhathi odokotela labongi bekhalala umsebenzi bekhonona ngokusilela kwemitshina yokusebenzisa leholo eliphansi, uNcube wabele ugatsha lwezempilakahle amabhiliyoni ayisithupha lengxenye yamadola $6.5 billion okumangalise abaningi. Uqhubeke sithi umthelo wokulubile ekhulwini 2% tax uzaqhubeka ngoba uqakathekile kuvuseleleni umnotho welizwe lokubuthanisa imali ephiwa abantu abadala yempentsheni. Ingcwethi ecubula ngezombusazwe uMnumzana Lulungisi Dube uncume kakhulu libhajethi esithi ingalandela ilako ukuletha intuthuko elizweni.
Le imali ephiwe ugatsha lwezempilakahle i-health ale education ugatsha lwezemfundo kuyathokozisa kakhulu ngoba siyananzelela ukubana i-health le-education yizinto eziyisiqokoqela kakhulu kulokho okubizwa ngokuthiwa i-human capital development okuyizo iziqokoqela ngoba siyananzelela ukubana wonke amazwe athuthukileyo athuthukiswe ngenxa yempila kahle yabantu babo leskills kumbe ukwenelisa kokusebenza kwabantu babo. So lokhu kuqakathekile kakhulu ukubana ingatsha zenezo zombili zithole imali edlula imali ephiwa ugatsha lwezebutho, ngoba siyananzelela ukubana iZimbabwe ayisilo lizwe elisempini.
Lokhu kusekelwe ngosokhulayo umnumzana Dakawela Kobetsayi othi kuyajabulisa ukuthi ilizwe lisekela imfundo, ngoba elakusasa lelizwe lisebantwana nabafundayo.
Sabaqhayizela izandla ukuthi kulonyaka bacabange ukuthi benike i-education imali eningi ukwedlula kwadade bekwenza khona eminyakeni edlulileyo. Kodwa sikhayela ukuthi imali lezi zisetshenziswa njengoba kumele zisetshenziswe. Beke bekhiphe lawo at least ama-satellite schools alawo agcwele endaweni zabo Mathebeni ne-South.
Omunye njalo osakhulayo umnumzana Mnashe Mdutsa uthe uthokozise ukuphiwa imali wabatsha abanamabhizimusi asaqalayo.
Ibhajethi leyi ibhajethi enhle kakhulu ngendlela engiyibona ngayo. Inhle ngoba sibonile ukuthi uminister Kathesi for the first time unike imali enkulu eyinika kwezomfundo. Silinganisa le mali ayinike kwezabebutho lendawo ezinjalo, kutshengisa ukuthi Kathesi inhloso ekahulumende ikuthini kulungiswe imisebenzi, inhloso kahulumende ikuthini kuphakanyiswe ilizwe kukhuliswe umkhononi weZimbabwe. Sibonile njalo ukuthi i-budget lay ilesihawu labantwana abasakhulayo, ufake imali engange $500 million lay eyimali eyabantwana abancane abasakhulayo abangabe belesifiso sokuqalisa ama-business.
Uncube uveze ukuba ukulungiswa kwesilindelo sendizamtshina eseRobert Mugabe International Airport eHarare lemitshina yokugaya ugetsi lokusebenzisa kwamalahle awewange ngenye imisebenzi ezenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ephumelela okwamagama. Ezinye iingcwethi ezigcubulana ngezomnotho zithi zamukele ngemibono etshiyeneyo ibhajethi ka-2020 zisithi ikhanya ibukeka ephepheni, kodwa-ke zizoyicela ivuthiwe kukhangelwa ukuthi izolandelwa na nguhulumende. Ugatsha lwezindaba zasekhaya olilo uhlangano lwamapholisa lwabele amabhiliyoni phose amathathu i-2.8 billion, elozongelelezobutho amabhiliyoni athobamunembili lingxenye. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Pepe.
Ukuhlaziya udaba lwebhajethi lolo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo mnumzana Bekezela Madumafuzwayo ingcwethi ebungula ezombusazwe.
I-budget namthulileya dise ingathi slightly different nje si-compare leya ifaka last year. Ingathi ile focus kakhulu on ama-issues e-service delivery ungakhangela kuhle. Into ezihle ziphume zicaca okokuqala ukuthi indaba yakhe ye-2% lena vele kayichiyanga uma ngayo angani kahlukani layo. So izabe ilokhu ikhona ukuthi befinance abantu bafuna ufinansa ngayo i-service delivery. Usubsidize into ezinjengabo zupho bona labade bevele bekwenza hope ukuthi kuzaba njalo. Kanti bathi futhi kubhajethi yakhe bafuna u-add another $540 million ekuthengeni amanye amabhasi ezukholo kusubsidize izukholo isuka kuma-2% nalawo akazi. Okunye kuphuma egcekeni but kungani kufihlekele indaba yokuthi bazalungisela abantwana bezikolo ama-sanitary pads. Looks like a positive move engathi ingafuna ukukhangelisa isibonakala ukuthi ingaqiniswa yini. Then in terms of issue devolution evelimelele ngabantu abaningi, i-budget ayispeli out kahle exactly ukuthi bafuna ukuthi ibekwe njani imali le devolution. Specials consider ukuthi le mthetho ye-devolution ayikalikhona, so izaqhubeka njenganaleyo ebuyileyo kathesi. Esipose kuthiwa kule mali ye-devolution but we don't know ukuthi i-custody yayo mbani, imithetho yayo imi njani and so forth. Nakathesi ubhajethi kuphuma nje ingacaci ukuthi exactly iphuma imi njani. Maybe the other things nje zingakhangelwa ukuthi i-tax free bonus ingezelele from 1,000 to 5,000 kuqala ngoNovember kuthethele ukuthi abantu abaningi ibonus yabolonyaka izabe i-tax free njengoba abantu abaningi bengayiholi imali enganganayenaleyo.
Ubona uhulumende efeza yini kuzonke lezi zithembiso le mali yokuqhuba lezi nhlelo iyitholakala?
Into ebuhlungu ngebhajethi ukuthi liphupho sisithandekile babephupha nje ukuthi bafisa ukwenzeni, but usukhangela ukuthi iside yangkhona eqinisa amaphupho akhona imi njani. Kuyokucaca vele automatically ukuthi hayi izifiso lezi ukuthi ziphumelelisiwe kunzima. I-tax yangibona abayikhulumayo ezafinansa i-budget yonke le iyavela ngapha, amakhampani engakavuki i-agriculture asila temba sikwazi ukuthembela ezulwini asila sho ukuthi liza kuba khona wasoze libe khona abanye imisebenzi kayikho i-income tax yayisoze ibe khona and so on so i-budget yakhona i-continue yena leyana yokuqala yokukhiyakhiya asazi phakathi komnyaka ezosokuvumbula kokunye ukuthi imali kayidoko endaweni ezinje kayithathwe ngaphi kube njengoba the sithathwa kuma-airtime asazi yami ukuthi i-tax izangezelelwa ngaphathi hhayi in terms of ama-realistic figures sibilabalayo imali yoku finance budget njengendlela abakhuluma ngayo.
Umnumzana Bekezela Matumafuzwayo ucubungula ezombusazwe uxoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseGwanda. Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sihlolisisa ukususwa kwengumongameli uMoyi uRuth Mugabe embusweni kanye lodaba lwebhajeti ethu namuhla. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Kulabantu abayisithupha abangaba belimela kubi kusehlakalo sokudutshulwa okwenzakale esikolweni seSogas High School eLos Angeles eCalifornia khonapha eMelika namuhla. Umthethwandaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court usunqume ukuba kumele kuhlolisiswe amacala okubulawa mahlayana kwabokholo lwesiMuslim abe Rohingya kwele Myanmar. Ngosuku lwanamhlanje eminyakeni emibili edluleyo kulapho ibutho elangena khona eHarare lahluthuna umsakazo weZBC lamaphephandaba kahulumende njalo lamemezela ukuthi selidilize uhulumende ngoba wayelawulwa yizigilamkhuba ezazigombolozele owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Lokhu kwaba yikuqala kokugenqulwa kukaMgabe embusweni angena umnumzana Emerson Mnangagwa yena owayesanda xotshwa ngumgabe esikhundleni sokuba ngomunye wabasekeli bakhe. Abantu abaningi baba lethemba lokuthi uMnangagwa wayeza guqula izinto abuse ngendlela eletha impumelelo njalo ehlonipha amalungelo. Kodwa abanye bathi umbuso kaMnangagwa mubi ukwedlula okaMgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule lo dokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. USibanda nguye osungula lingxoxo.
Okuqakathekileyo ukuthi sisazike namhlanje ukuthi abebutho babe senga ezimithi ngoba phela bagcina bekhiphe laye uMgabe lo ngembana kwalokho bagcina njalo bengabantu abalimaza abantu bafaka isisekelo sombuso welizwe eceleni bazenza bona abanikazi bomthetho welizwe. Ngibonani kwaba into embi kakhulu okufanele izizalelo zeZimbabwe ziyikhangele njengento engafananga ifeyenzakala nxa kulohulumende okhethwe ngabantu kumbe ongafakwanga ngodlame njengalo esilayo kwanamhlanje.
Babukawule lathi lingena ibutho lathi lizama ukususa izikhohlakali izigebengu izigilamkhuba ezazigombolozele uMgabe ezazibulala umnotho welizwe ngenkohlakalo. Kodwa udaba lwenkohlakalo luyaqhubeka lalamhlanje.
Inkohlakalo mina ngiyiboni ngaphandle kwabantu laba abakhona phakathi kwethu abanye bafuna ukwehlulekisa uhulumende. Abantu abanjalo basazo beswelakale ntungameli. Esenele sikuqaphele kakhulu ukuthi sibakhangele, sibakhiphe. Izisona vele singaba khona phakathi kwamabele, sinele sikhitshe ukuze amabele likhule kuhle. So kumele sikhangele izisona senese sikhona phakathi kwabantu, sizisuse. Kungakhathaleki kumbe sile tag yezanu PF kumbe sibelethe tag yani, kodwa singaba yisona. Ngokunjalo abantu abasisapothe izinhlelo zikahulumende lezi, aso bantu beopposition kuphela, kulabanye within the party zanu PF abasisapothe izinhlelo zikahulumende lezi, abalenjongo zabo ezithile abalazi. Kanti esimumo lo okhona okuningi kakho lathi kusenzakala okwezimali koko le prizes koloko, kanti kuyikuganga nje kwabantu abathile abafuna ukwehlelekisa uhulumende.
Nanso dokotela Sibanda uyakhuluma ubaba Gawule.
Umnangagwa esethethe umbuso welizwe ngodlame olwenziwa ngamasosha, kusuke kwahuquluzwa izimali ezifika ama-3 billion zikhitshwa ku-reserve bank zinikwa abantu nje kungekho segcekeni ukuthi laba abazathaya ngobani. Siyazi njalo ukuthi izinhlelo zokubulawa kwabantu ngemva kokhetho luka-2008 zingaphansi kwamakhala kamnumzana uMnangagwa. Kubulawa abantu ngamasosha bengavimbele, bengalwisanga, bebaleka. Inhlelo esezenza ukuthi namanye amazwe abone impela ukuthi le nto ibivele ikhulunywa ngomnangagwa iliqiniso, ukuthi izinhlelo zakhe zikhanya isikhathi sonke, kuba nokuthi lapha adlule khona kuyafiwa njenge kuphela. Khonokho kuyinto ebuhlungu kakhulukazi weZimbabwe. Khathi izimali kuthiwa ziphumile entungameli ezintsha e-reserve bank sezigcwele esitaradeni kubantu abazithengisayo, ilizwe nje selingakatagwire langaphansi kukaMgabe. Akuzange kube nobudlova lokubola kwelizwe okufana nalokho esikubonayo ngaphansi kukamnumzana uMnangagwa nabantu bakhe. Ilizwe selingabantu abalutshwane, kubuhlungu kakhulu. Ungakhanya ukuthi abantu abadubeka kanjani, akulazibhedlela.
Baba Gawule, singafaka imisebenzi kamongameli Mnangagwa esikalini esilemiklomelo eqala kohodwa kusiya kwelithumi. Ungamupha imiklomelo emingaki?
Ngiyananzelela ukuthi uMnangagwa uthi ngemva kokuthi sengenwa eselokuzwe sekusekondwe iparty yakhe ukuthi kangene. Otshwangirayi babekhona bonke babuya babusisa wonke ama-opposition parties zibusisa. Sitsho ukuthi ayevumelana lakhonoko okwakwenzakele. Umongameli wenzile umsebenzi wakhe. Wonke abantu bakhuluma bekhululekile, bekhuluma intando yabo ngenxa yokukhululeka okulethwe nguMnangagwa for the first time elizweni lethu. Abantu babethi nxa bekhuluma bethalaza, besesaba lokuthi ukhulumane.
Dokotela Sibanda, phakathi kwemiklomelo elithumi ungamupha emingaku ubaba uMnangagwa ungakaphendula okukhulunywa ngoGawule?
Angithi uyabona ukuthi uGawule sivele wehluleka lokumnika inhlomelo
mana ngithi khonaphana ngilibele ntungamele ukuthi suke izinto zaba ziningi. Alibo ngabe ngumhloliso ngangingamnika 90%.
Dokotela Sibanda,
ye awuboni ukuthi uMnangagwa akafiki ku-1 ukubo 0? Akalahlelo olodwa uMnangagwa oluphumelele ukuwazame ngena lapho ukuthi athi ye ngifuna ukuthi abantu sithi thina si-new dispensation, kwafa lokhana kwabolela kachana.
Baba Gawule, singene kudaba lwebhajethi ethulwe lamhlanje. Abanye bayabuza njalo bayakhonona ukuthi kungani ezomvikela zithole imali edlula e-social welfare.
Udinga ukusekelwa umthuli. Kumithi ikhanti tholakala umthuli. Nga umthuli singakukhuluma nje, umthuli nje udinga ukuthi simsekeleni kuphela, sisusele izandla lezo zokwehlulekisa uhulumende. So ibudget liyana mina kangikhiphi lutho. Ngithi konke okwenzakeleyo even i-social welfare nxa idole uhlelo oluncane akumangalizi lokho Nkomo.
Dokotela Sibanda, uyamuzwa ubaba uGawule uthi ubaba uMthuli Ncube uyibambe kuhle impela ibudget.
Lokuthi kuthiwa kule budget kudlala ngesikhathi. Udubo olukhona lokuthi uMnangagwa kalandeli ihlelo oluyabe lufakiwe, wenza umathanda nje, kakwazi vele ukuthi lizwe ngabe limanejwa kanjani. Yikho phela limuzwe ekhuluma ngokuthi amasosha ngawethu akukhulunywa lokhana kuyabulala umkhonomi,
ukwenza njengesitha selizwe.
Udokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa endawonye lelunga lezanu PF uMnumzana Believe Gawule. Kusenjalo inengi lithi kalithokozi lakancane ngombuso kaMnangagwa. Kubika ubathabile Masuku.
Umsakazo weStudio 7 uxoxe loZulu kobulawayo, lapho inengi elithe ababekukhangelele kuhulumende akufezekanga ngitsho lakancane. Okukhona yikuba impilo iqhubeka isiba nzima ngamandla, kungakhathalekile ukuthi uyasebenza loba hatshi. Abanye babuye bathi mhlawumbe uhulumende kamgabe wayengcono kulalo okhona manje. Omunye wabatsho njalo ngumnumzana Ephort Ncube owenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association.
Isimo selizwe ngemva komnyaka lokho kwangena lo hulumende okhona siyethusa kakhulu ikakhulu kwezokudla kwezokuphila nje okosuku ngosuku. Isimo sesakhwela kwakhwelise kwakhwela yonke into kwakhwela electricity kwakhwela amandla vetiye kwakhwela ijukela akulanto ethengekayo. Ngakho ke umuntwini weZimbabwe wayekhangelela ukuthi kuzoba lenguquko wethuke kakhulu ngokuba impilo ibuhlungu ngendlela edlula lokho esasilakho esasiphila ngaphansi kwakho ngaphansi kwamgabe. Sekuphindwe kanenge ubuhlungu. Lusizi, lusizi, lusizi konke.
Umnumzana Thebelani Dube ongumbalisi uthi eminyakeni le emibili kunengi osekuguqukile. Impilo kuZulu isinzima ngamandla.
Nxa siqathanisa u-2017 November lo-2019 November uzafica ukuthi kunengi osekuthe kwaguquka. Ngo-2017 abantu bebeleholo kade lithenga izinto bezithengeka, kathesi abantu kabasaholi izinto kasathengeki. Ngo-2017 imchovo ibishiphile, abantu begada santando, kathesi abantu sebegcwele emabhasini atshone layinelwe. Nxa sesikhangela ukuthi generally nje in terms of i-atmosphere abantu lapha babengathi abalokwesaba ngabo 2017 kusiya le mpa thesi abantu bayakhuluma bekhululekile esingathi ukuthi into enhle kodwa ke generally impilo isinzima ezibhedlela kakusela amadokotela ezibhedlela kakula mithi izisebenzi zizondile phandle la.
Umnumzana Mike Ndiweni umqondisi wenhlanganiso yabulawayo Vendors and Traders Association uthi umumo okhona manje elizweni ayisiwo abantu ababe ukhangelele kulumende omutsha.
Ngeminyaka emibili esiyedlule akulobunzima ukuthi thathwa umbuso kuRobert Mugabe. Sibona abantu begcwala ezitaradeni bekokotsha cha umpululu besithi hayi sizoba lethemba sizaguquka. Wonke umuntu wayekhangele inhlalakahle izinto seziyaqonda zithi kube lobunandi elochakulo luje elizweni. Akela namhlanje kulobunzima kakhulu, abantu bayadubeka, abantu abenelisi ukuthola imali bathenga ukudla kulamithi ezibhedlela, odokotela bayaphahlelwa bayaxotshwa, amateacher athasenelisi ukuthi aye emsebenzini. Khangela emakhaya abantu bayalamba, inkomo ziyafa, kulamanzi, izulu kalini, so ngathi sithukiwe.
Unkosikazi Barbara Thanyanyiwa, isikhulumi sohlangothi lwabesifazane ebandleni le-MDC, uthi abantu bavele baqilwa kukhetho.
Abantu badubeka, abantu badubeka sibili, akulanto e-right, akulanto engcono. IZimbabwe isi worse than lokho eyayikho khona before 2017. Before 2017 isinkwa sasisithenga dollar for 2, sibona isinkwa sesingama $15, khona abantu bahola ama $100. Sibona ukuthi imali yethu yayi US dollar, kodwa kwathi kungena igovernment le enja i US dollar yakhitshwa, izimali zasala zingama bond. Okuyikuqilibezela kakhulu ebantwini. Sabona njalo ukulethwa kwe 2% tax, okuyinto enzima kakhulu ukuthi lo gogo sekhaya kosikhobokhobo konala ngazathengi uyathekswa. Abantu beZimbabwe bathwele nzima kakhulu.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Charity Nxumalo uthi umehluko okhona nje ngamabhasi.
Ngesikhathi kusiba lohulumende omutsha besicabanga ukuthi kwesinye isikhathi kuzoba lo mehluko. Hayi, amnambo mehluko kumbe wamabhasi yiwo ngaba umehluko, kodwa hayi hayi bakithi sithwele nzima. Bona amabhasi singagada njani singadlanga.
Iningi labantu livize ukuba eminyakeni le emibili uhulumende omutsha ebusa impilo kaZulu ikhanye isiba nzima ngamandla, kungakhathalekile ukuthi uyasebenza loba hatshi, ngoba losebenzayo iholo lakhe lingasathengi lutho. Izibhedlela kunje azila imithi loba okokusebenzisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Ntombi Ndala, kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Sibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.